Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 7 kuNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi elizweni ikakhulu emaphandleni lithi lanxa izulu linile kumaviki ambalwa edluleyo, kwezinye indawo kulokhu komile njalo lezilimo zijile.
Emadamini lapha mbonani kokulo esingani silohlupho khona olukhulu. Ngoba sifumana ukuthi kulamanye amadamu adabukayo, kulamanye akade elungiselelwe ukuthi athiwe ngukhansileke. Imali kumbe lalabo abangancedisa ukuthi kwenziwe lolo hlelo ingani iyasilela. Kodwa ke sizakwala lokhu ke sicela ke.
Iqhubekela phambili ingxoxo-mpikiswano ngomfanekiso okhangelelwe kuba ngowenhlekisa owe-cartoon obukuphephandaba le-The Chronicle obikwa ugcinele abaningi.
Kasivumelaneni ukuthi umuntu lo uphambanisile indlela acabanga ngayo kayisiyo, kasidingeni izindlela zokuthi sibaqondise indlela abacabanga ngazo baze ukuthi hayi lokho abakucabanga kayisikho. Ukuthi uthi abantu bamandebeleni mhlawumbe abaziphathanga into embi kakhulu, kodwa kayikhulunywe siyazi ukwenzela ukuthi kusasa sikwazi ukuthi siphendula sithini.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameni Nkomo we-Studio 7.
Abantwana bebefunda behlala phansi esikoleni ebesivuliwe sakomzwanyana secondary. Sasesizama ukuthi sihlanganise singabantu siyenze igroupunyana sithenge izihlalo zabantwana. Noma singakwazanga ukuthi sithenge ezizwe ezifunekayo, kodwa akufani nokuba kade befunda behleli kulezi ezibazwa emakhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iningi elizweni ikakhulu emaphandleni lithi lanxa izulu linile kumaviki ambalwa adluleyo, kwezinye indawo kulokhu komile njalo lezilimo zijile. Lokhu kwenzakala umongameli Robert Mugabe esanda ukwethula umbiko othi ilizwe lisesimeni esibi kakhulu ese-state of disaster ngoba kungananga izulu eleneleyo elizweni ngesikhathi umhlaba ubhekane lokuguquka kwesimo somkhathi i-El Nino. Ukusenjalo isigaba senkayi sibhekane lokusilela kwamanzi wona asechile emadamu, kukanti izikotsho eziningi kulesi sigaba zibikwa zingasebenzi. Ngenxa yalokhu, izakhamizi zithi zihamba imango emide ukuyanathisa izifuyo lokuyakukha amanzi okusebenzisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli wenkayi South edalele iParliamente umnumzana Bednico Bebe ngalolu daba.
Engikubonayo-ke ukuthi-ke siyazama lapha lalaphana ukuthi sihambe sicela kulabo abangancedisa engikhuluma ngabo-ke ngama-NGOs. Lapha lalaphayana bayazama ukuthi bavuselele izibholane, kodwa-ke kazeneli zona ngoba eziningi vele zavele zathiywa zigetshwe ngamakhiwa. So le nsimbi sezibolile njalo kunezinye ekade zifanele ukuthi ngaziyagetshwa ezaplanwa yi-council. Sikhangeleke ukuthi nxa singathola labo asincedayo baqhubeke besinceda. Emadamini lapha mbonani kokulo esingani silohlupho khona olukhulu. Ngoba sifumana ukuthi kulamanye amadamu adabukayo, kulamanye akade elungiselelwe ukuthi athiwe ngukhansileke. Imali kumbe lalabo abangancedisa ukuthi kwenziwe lolo hlelo ingani iyasilela. Kodwa ke sizakwala lokhu ke sicela ke njengoba singabantu abakuswa nguhulumende okhona oyisiphamaso kuphela, kodwa ke asikuboni lokho akwenzela abantu ke. Yikho ke sesisuka ke siyecela kulabo abangathi basincedise ke engikhuluma ngabo ke lawo ngama-NGOs.
Uhulumende yena Baba Bebe kalalo yini uhlelo lokugebhela abantu isikotsha?
Wayikhuluma incwala Ntungameli, ngoba ke engiza kutshela khona uhulumende weZimbabwe akwaziyo ukudiliza, akwaziyo ukubulala, akanalo uhlelo olunjalo, njalo uvele kalayo nemali yangikhona eyokuthi alwenze uhlelo olunjalo. Thina sesingabantu nje asebesizwa ngama-NGO yiwe sesiwathembile ngoba sengabangani bethu, yibo asebethethe umsebenzi kahulumende.
Umnumzana Bednico Bebe ngumeli wenkayi South edalele iParliamente, sixoxelaye ekobulawayo. Umnumzana Mbazo Moyo isakhamuzi seStanmore eGwanda usichazisela okwenzakala kulindawo.
Umehluko ukhona silingizulelana lana ezindawo lagcwalisa imfula, ezindawo imfula kayigcwalisanga, imihlobo kayinamazi, kodwa unadlelo mazi amabele emahle kodwa liyafunekile. Isinto ukuthi emangweni wona lo esengimo azange sibe lohlupho olungako lokuthuba kwenkomo. Inkomo ezithuba ngezivela khathani kobondluku. Ngapha ngakithi esengimo hhayi bevele kwikhomo. Emasimini hhayi kwavuka kungani kungcono. Ngase ngathola elinye izulu yomaze nomisa ngikhuluma nje. Ikhanya ngani linile kobogwanda. Ngathola elinye izulu kuzaba rayi ngoba umumbu useduze.
Kodwa yona indlala injani khona ngapho abantu bathola yini ukudla?
Ukudla esitolo kukhona namadonazi abanye yabo kwenzile kodwa lokhu kungena abantu futhi ngemva kwesikhathi bangenisa abanye ngemva kwesikhathi bangenisa abanye asika uboni lwalo mufo abantwana sibengazi baleze esikolo ngendlala ngapha ngakithi akuyenzeki kangako kodwa indlala ikhona.
Lo umnumzana Mbazo Moyo isakhamuzi seStanmore eGwanda sixoxelaye ecingweni ekhonale eGwanda. Lolokhu lusegudwini udaba lomfanekiso odwetshiweyo obukhangelelwe ukuba ngwenhlekisa icartoon osanda ukubukiswa kuphephandaba le The Chronicle osolwe liningi lisithi uhlambaza abesifazana besigabeni seMidlands leseMathabeleland. Lamuhla uChris Gande weStudio 7 uqhubekela phambili ngengxoxo mpikiswano ngalolu daba elomsakazi umnumzana Ezra Chisa Sibanda kanye lengcweti ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngoye 2000 nangala li radio program eyayithokhona thaveni senza ukuphuma prizes ekuseni ngabo 7 kuradio 2. Umuntu ongumfazi wabuzwa kwathiwa i-dissident kuyini, wathi hhayi ndinonyara mkwasha ngelenhloni. Bamncenga wasethi hhayi ngumndebele. Abantu kabazi ngoba sihlala sisithi izinto kazikhulunywa. Abantu abalengqondo abalemicabango esingavumelani layo siyabavalele emagabheni sithi hayi bangakhulumi. Kasivumelaneni ukuthi umuntu lo uphambanisile indlela acabanga ngayo kayisiyo. Kasidingeni ama-platforms izindlela zokuthi sibaqondise indlela abacabanga ngazo bazi ukuthi hayi lokho abakucabanga kayisikho. Ukuthi uthi abantu bamandebeleni mhlawumbe abaziphathanga into embi kakhulu. Kodwa kayikhulunywe siyazi ukwenzela ukuthi kusasa sikwazi ukuthi siphendula sithini.
Mnumzana Chisa, ngike ngubuze lapho ukuthi sike sezwa abanye besithi bona umfanekiso lo unga usitsho nje ukuthi amantombazana labafazi abavela esigabeni semandebeleni bahle, hathi ukuthi bayenza okunye okungalunganga. Ungathini wena nxa usizwa khona?
Umfanekiso lo yebo kuhambe laba abavele benenhloso yabo ukubana bakhangelela ke abantu bakithi phansi bengathi njalo. Kodwa ungawukhangelisisa ke kumbe sithi ikhathini yangkhona ibonisa ukubana ke laba bantu abagqokileyo bagqoke izikete ezifitshane ziye phezu kakhulu okubanalisa ukubana ke labanayilabana abathengisa umzimba. Ngoba ungakhangela amakhathini angikhona xa bekhuluma ngalaba-ke abathengisa umzimba ebusuku bajale ukufaka amantombazane agqoke njengabona abantu ababafake kukhathuni. Yikho abantu bahle babone ukuthi hayi laba kukhulunyela ukuthi laba ngabantu abathengisa imzimba abakwazi ukubana ke bahamba-ke ngabo bethengisa imzimba. So lokho abakukhulumayo ukuthi hayi ngijeke ukuthi bahle kakubonakala umuntu ukuthi lo umuhle ngupha ekhathuni. Indaba ungamgqokisanga nje isigqoko esisigqombe sisabadeni loba ngasiyanga. Kulokuthi umgqokise lokhu khana kufitshane ekhanye bambe ifake namalipstick amanekisi amakhulu. Ubona ukuthi umuntu lo vele ngothengisa imzimba. Asomama-ke esingathi ngohloniphekayo okhanya kulani ikhathuni. Njalo jhile udokotela lapha into ekhona ukuthi akula ndlela esikade ama-platform laba bafundiswa abantu bakithi bazi ukuthi ezinyizinto kazivu akumelanga bazivumele. Kazikho lezi zinto ngoba imisakazo baze basebenzele imisakazo le kulalela lo Studio 7. Le misebenzi yalapha ekhaya bakithi ngoba imisakazo le ikhona yonke ikhona ngale eHarare. Njalo-ke ulimi solufile ngoba akula ababaqhathayo-ke abakhuluma ulimi oluziwa ngabantu. Ama-license yancitshwa laba bantu bangapha ukubana basakaze imisakazo yonke ikhonale-ke eHarare. Bafundiswa ngabi i-platform yangikhona ukuthi abantu laba bafundise abantu bakithi bazi abayitholi. Injenje kula abantu bekhangele balaleli imisakazo yase-South Africa nokulalela Studio 7 okwana bangabalaleli bazafundiswa abathweni ukuthi into ezinye bangazivumi lezo zinto. Sebekhangela babukile abantu bakithi bakhangela nje bathi ngihambe estradeni baze benzakaleli bakhangela babukile ubona ukuthi umelela kubasukule bathi hayi intombi imbi.
Dokotela, nanto-ke udaba, ungathini wena ngalokhu okukhulunywa ngabanye ukuthi hhayi umfanekiso lo abantu bahle baphanga bawupha konokho abafuna kube yiwo yena umadweba engakade sithi ukuthi hayi abantu bahle bemandebeleni?
Uyabona ukuthi uduvo lukhona apha mfowethu ekuthini imfanekiso imsebenzi yemfanekiso yeart efana lezimbono ukuthi umuntu utshone kawuze kawandanga ukuthi ube kwazi laye umabhalo umenzi umayenza kungalutshwana ukuthazi ukuthi wenzani uyaqala esenza lokho edweba nje ecabanga kucine kuphume enye into ebesiphongifaka kufana lokuthi ungakhangela into esizithengayo eziyabe zakhiwe zibunjiwe ezinye ngekuthi ukuthi ngumuntu kumbe inyamazana uhambe Egypt namhlanje uyekhangela i-Sphinx uzabona ukuthi ngeke utsho ukuthi laphana kwakungumuntu kwakuyinja kwakuyini awusoze wazi siyabe lokhu sicabangela ngoba yiwumsebenzi kwe-art angitsho ukuthi umuntu lo wenze kuhle angitsho ukuthi umfanekiso lowu ule ngcazelo enye kuphela esingayithatha kuwo ziningi iy'ngcazelo zakho khona khonokho okokuthi ziningi yikho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu abenza umsebenzi kwe-art sibathathe sibabophe ngoba umuntu ole obusayo angasuka nje athi loba ngasiphi isikhathi athi lo mfanekiso wenzile utsho mina lokho okwenzile utsho mina cabanga ukuthi uhambe njani kwele South Africa ukhona umuntu osuke wabumba umfanekiso kapresident uZuma wambumba engagqokile nje angithi abantu bathi hayi kufanele athini athini hayi
leyo bekuyingxoxo-mpikiswano phakathi kukamnumzana Ezra Chisa Sibanda umsakazi kanye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda belo Chris Gande we-Studio 7. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeChehanga and Mzwanyana Community Development Trust, umnumzana Meluleki Ijele Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo Mkandla.
Sawubona.
Yes, sibona lapha le nhlanganiso encedisa ezikolo eChehanga elemzwanyana. Lenzani kahle kahle?
Into esiyenzayo lapha sikhangele izinto ezishoda kakhulu lezingakhuthaza abantwana bethu esikolweni. Okufana lokuthi abantwana bebefunda behlala phansi esikolweni ebesivuliwe sakomzwanyana secondary. Sasesizama ukuthi sihlanganise singabantu siyenze igroup nyana sithenge izihlalo zabantwana. Noma singakwazanga ukuthi sithenge ezizwe ezifunekayo kodwa akufani nokuba kade befunda behleli kulezi ezibazwe emakhaya. Okunye esikwenzayo siyanikezela ngama prize giving uma kunama prize giving day ezikolweni lezi ukuze sikhuthaze abantwana bendawo ngezemfundo.
Okuyini kahle kahle okuliphe umdlandla wokusungula lolu hlelo?
Nina ngibe ngumuntu owakhulela endaweni yaseChehanga nakomzwanyane. Engakubonayo kakhulu ukuthi mina ngakhulela endaweni lapho kwakungekho yonke into. Ngase ngibona ke kungcono ukuthi kulaba manje abasakhulayo kube nendlela yokuthi bakhuthaze fundo. Okufana nalokho engikushoyo ukuthi ama-prize giving kukhona unyaka lapho enganikezela ngokwami. Babe kujabulela kakhulu bencintisana ngemfundo ukuthi omunye nomunye ofuna ukuthi naye next year akwazi ukuthola isipho.
Ili ukhulume ngokuthi liphathisa ngamabhentshi izitulo ingwalo zona ke?
Ingwalo kusho ukuthi manje njengoba silokhe sibhizi ngalo msebenzi kancane kancane abantu babuya ngemibono ke ukuthi manje sokumele ukuthi kube khona okwenziwayo. Obesikwenza bekuyithi ma kuyi-prize giving day sinikeze ingwalo njengezipho kulabo abapasile.
Emzwanyana lapha ochila ukubana isikolo esakhiwayo nje manje lincedisa ngani? Yini elakhayo? Yini elithenga amasimenti, amazenge? Liphathisa njani kahle kahle la?
Konke lokho okufana lokuthenga amasamende kuwumsebenzi womphakathi osekhaya. Ma kungabe kubizwa umhlangano ekhaya kunento eshotayo ukuthi izakhamizi zendawo nazokuthela ukubana zikhiphe ama-R100 noma malini nje kuthengwe isamende kuyakha.
Yiziphi izikhubeko elihlangana lazo kumbe ingxaki elihlangana lazo emizameni yenu yokuthuthukisa isikolo lezi?
Ingxaki esihlangana nazo kakhulu yindaba yokuthenga izinto ngapha eMzansi sizihambise ekhaya. Indaba zencwadi zokudlulisa lapha eborder, amaduty, incwadi yokudlulisa asikabi nayo.
Kungani lingahlanganisa izimali lithenge izinto ezidingakalayo eZimbabwe? Kuyalidulela.
Loko sibe sifisa ukwenza manje sibe sibanjwe ukuthi kwesinye isikhathi abantu mawubatshela ngokuqoqa imali zabo okokuqala kube nenkinga nje ukuthi bengathini. Ngomsebenzi wezitulo sayenza ukuthi omunye nomunye athenge isitulo sakhe asinikeze bese sisihambise ekhaya. Okwakathi sibe sifuna ukuthenga amazenge i-roofing yesikolo ye-cottage yesikolo lesi sakomzwanyane eyiwe efuneka kakhulu kule nyanga esikuyo ukuthi mayiphela inyanga ibe seyikhona. So sivinjwe yilokho nje sesingabantu abacabanga ukuthi sizohambisa imali ngomvulo asazi ukuthi sobe sihlanganise emalini. Sinomhlangano ngesonto e-Alexandra eGoli.
Umphathintambo wezemfundo yena selike lazama yini ukukhulumisana laye ngokuthola incwadi leyo yokudlulisa izinto?
Besingakakwenzi lokho ngoba ngezwe ngathi bathi kuyathatha isikhathi okungabangela mhlawumbe o-6 months thina ngapha sibe sifuna ukusebenza ukuthi ezinye izinto zihambe masinyane.
Kodwa akukuhle yini mkandlu kuba naliqalise nje leyo process kulunge lapho kuyalungela khona kodwa selikhulumisane la?
Into ebesikhuluma ngayo le kumagroup wethu kule nyanga edlulile ukuthi no incwadi yona iyafuneka. Kodwa okwalokho esikwenza kule nyanga akusoze sisayilinda incwadi njengokuba i-cottage ifuneka iphelile ekupheleni kwale nyanga ngoba kunabantwana abafunda uform 4 uma uhulumende engabuyanga azosinikezela i-register number ukuthi imzwanyane secondary ize examination center la bantwana kuthiwa bazosuka esikoleni beyobhala ama-test kodokwana.
Kuphosa ukugcina mnumzana Mkandla, mhlawumbe kuzolo nje labo bonke abangathanda ukubambisana lani mhlawumbe abale mali zabo abenhlanganiso ezizimele abangathanda ukulincedisa emsebenzini eliwenza.
Siyafisa kakhulu ukuthola uxhaso kakhulukazi njengoba singabantu bendawo, inkinga zendawo zibonwa yithi. Besingafisa kakhulu ukuthola uxhaso kube nabanye abangasincedisa ngolwazi olune.
Nxa belidinga kahle kahle balithola ngaphi njalo balithola njani?
Efonini ngingatholakala kule number niyifonela kuyo, i-South African number 083-515-7032. Ikhona nakuWhatsApp.
Kuyiphinde njani?
083-515-7032.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Mkandla, siyabonga njalo silifisela kuhle.
Hayi, nami ngiyabonga.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeChehanga and Mzwanyana Community Development Trust umnumzana Meluleki Jele Mkandla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge untungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilaso. Iningi elizweni kakhulu emaphandleni lithi lanxa izulu linile kumaviki ambalwa edluleyo, kwezinye indawo kulokhu komile njalo lezilimo zichile. Iqhubekela phambili ingxoxo mpikiswano ngomfanekiso okhangelelwe kubanga wenhlekisa owe-cartoon obukuphephandaba le-The Chronicle obikwa uqinule abaningi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.